ngingakasikhulumi maybe from a view, ngitange ngikhulume njengomuntu njengomuntu osebenza lozulu uqala. Umbono wami ukuthi kulento eziningi ezivangela khonokho. Okwakuqala i-breakdown ye-family system, kumbe lokungasebenzi kahle kwemithato okubangelwa izinto ezithile eziningi ezigoqela ukuswelakala koluntu, ukuphathana kahle lenhloni lokuhloniphana ezimulini, kanti njalo kunye njalo nje ukuswelakala nje kokuzibamba kwabantu nje generally, i-society isilahlekile kakusabantu kwezinzinto ezazizila kazisazili abantu sebesenza abakubonayo. Kanti njalo omunye ngingathi ngixoxa into esixoxa ngayo leyo ngingaxoxana labantu ngayo, abanye babesithi bona kanti ufuna sithini thina njengoba obaba bebalutshwane kulabo mama so abanye obaba vele kuyacela bengenamizi. Sokusiba labanye omama labana kakhulu abantu odadela ababele msebenzi yabemihle abazalele kahle abangadingiyo ujaha othi ufuna ukuthi amthathe, abafuna umuntu nje ukuthi baphilisane.
Nxa singakhangela iBhayibheli lingani liyakuvumela lokho? Singathini nxa sikhangela umomo walamhlanje?
Uyahlupha kande angeke ngitsho ukuthi esintwini esindese esintwini sakithi bekuvele kuyinto engaziliyo leyo, bese kusithi kahle kahle nge esijudeni bekuyinto khona kokubalayo ukuthi uSolomon labo Davida labo bani bani. Kanti ke bese kusiba uhlupho olukhulu I think yithi thina esichumayelayo kakhulu sisuka sima ku principle yokuthi uNkulunkulu wadala uAdam noEva, yikho kanye okuchoyo. So ngezinye indlela uNkulunkulu sikuthatha ukuthi uNkulunkulu akatolerate into ezinjengazona lezo, kumele umuntu abe loyedwa. Kodwa kusinde sithola uNkulunkulu ofanayo futhi esithi yena uDavida yindoda esenhlizweni yami, lanxa uDavida wayelabaningi.